So we see card descend about VOA in the valley. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 22 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ekhaya always available for deployment, no matter the task or the duty. The latest came was instrumental in misfiring the false and negative narratives by detractors against our great motherland.
Obe isikhulumeli sezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre namuhla.
Bajabula kakhulu abantu, bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change. Asisela ndaba ukuthi kwenzakala, sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele iZimbabwe.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi benze njalo ngokuphangisa ngoba amajekiseni ekhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe isikhulumeli sezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Ekhuluma kulumngcwabo umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owayekhuthalele ukusebenzela ilizwe lakhe njalo ezinikele ngokupheleleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazini akhe kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu wasebenzela ilizwe lakhe ngokuzimisela kukhulu.
Periodically undertook and sustained nationwide and international programs, dissemination of party and government policies and programs. A cadre always available for deployment, no matter the task or the duty. The late S.K. Moyo was instrumental in misfiring the false and negative narratives by detractors against our great motherland, Zimbabwe.
Wathatha ithuba lokusebenzela ilizwe lebandla, wayezimisele ukuphiwa umsebenzi kungelani lomsebenzi ayewuphiwa, wayezimisele ukulwisana lamanga ayekhulunywa mayelana lelizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye abasebenza lomoyo kubandla lezaphu abafana lomnumzana Isaac Mabuka bathe uMoyo waphambanisa ngokusala ekuzani PF abanye bephuma.
Ivuselelwa ngubabudabengo labanye, yena wama phezulu wathi khona nxa kulabantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcebeni kankomo bangahluphani lathi. Kubuhlungu lobunxa sikucabanga, kodwa hhayi, njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla okwasekusetafuleni yakhe.
Kodwa isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisanana uthe njengebandla bakhala lemuli yakomoyo.
Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe unkosikazi wakhe labantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengozaphu ubaba umoyo sakhe asasebenza laye engu PA umsizi ka baba uJoshua Nkomo emtholele izikhwama.
Umoyo obhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngeviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane abelwisana lawo okwesikhathi eside. Umoyo waqala ezombusazwe ngomnyaka ka-1963 elilunga lezaphu. Wasuka elizweni siya eZambia ukuyalwela uZibuse. Uthe eseZambia wasethunywa esikolo ekolishini leMakerere, lapho athi ephenduka khona waba ngumncedisi kamnumzana Joshua Mkabuko Nkomo owayegugela ibandla lelo ngaleso sikhathi. Imuli yakomoyo ibonge kakhulu uhulumende ngokuzama ukumelaphisa emazweni afana laseSouth Africa, India laseZimbabwe. Umoyo usebenze ezikhundleni ezishiyeneyo kuZANU-PF lakuhulumende. KuZANU-PF ube nezikhundla ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo. Khathesi ubhubhe eseyisikhulumeli sebandla. Uhulumende waphatha izikhundla ezehlukeneyo njalo kudalela abaphathi ntambo okugoqela ukuba ngumphathi ntambo wokwethula kwembiko wezamandla kagetsi olwezemigodi lezinye ingatsha. Umoyo waye waba ngummeli weZimbabwe kwele South Africa. Ngimelethi to 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje emazwini akhe National Heroes Acre, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo uzulu weZimbabwe ongakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi aphange enze njalo ukuze ilizwe libe lenani eliphezulu labantu abavikelekileyo kulumkhuhlane. Uthe uZulu kumele athathe leli thuba phambilini kwekhefu leKhisimusi ngoba ilizwe lilawo amajekiseni eneleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,671,157. Asebehlatshwe esibili bona sebeyizigidi phose ezintathu 2,747,693 ngokubika kogatsha lwezempilakahle. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South namuhla ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni ngeviki edluleyo. UChamisa uthi konke lapho aya khona abantu bakhala ngokuthi bafuna utshintsho kundlela ababuswa ngayo. Laye eloba enkundleni yeTwitter, uChamisa uthembisile ukuthi ngempela iyeza inguquko eZimbabwe. Namuhla wethekelele indawo ezitshiyeneyo ebulilima laseMangwe njalo uzaqhubeka ehlangana labasekeli kanye lenkokheli yebandla lakhe eMathebeleland South kusasa. Uhlelo lukaChamisa lolu ngolokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa ngombimbitho kumnyaka ozayo kanye lokhetho lwamalunga ephalamende, amakansila kanye lomongameli oluzayo ngo-2023. umgcini sihlalo MDC Alliance yamathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngempela umbiko uchamisa utholayo ebantwini ngokuthi sokumele angene embusweni aguqule izinto.
Bathe nxa membona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo eNsiza South ekuseni yamuyamukela ngendlela enhle sawahlangana lama-structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama-structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change asisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singenakho esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli womdabu wahamba wahlangana lama-structures engikubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obaningena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa uthi la kanjani iluyeza utshintsho kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla.
Baba iqinise ngakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithethe mathebele South indawo yabo ngokubana ngo 2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo yathola isihlalo sabasinye so bazitshela ukuthi indawo yabo engingakutsho mina njengo chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izame yasebenzisa lesi ti vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babekungabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza ubopnabheki umhadi abantu babona ingcono bavotele ukudla kanokuvotela inkululeko ezakhulula abantu ababo so siloke sikhuluma labo abantu bema-South ukuthi khona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lotshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaguquzela ukuthi kabayirejista siyaguquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lomntwana mele irejista siyaguquzela kubosebhuku ukuthi asisebenze ndawonye singabheki ukuthi iphathi lelo ngayiphi iphathi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South. Ulife Talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lokunye okwenzakalayo elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezomvila kuhulumende weleMelika u-US Defense Secretary Lloyd Austin uhlangane lamasotsha elizwe lakhe namuhla asenkambini e-Al Dafa Air Base eselizweni le-United Arab Emirates duzane lesigodlo salelo lizwe ese-Abu Dhabi. Inkamba yebutho leMelika e-Al Dafa yiyo enkulu ukwedlula zonke emhlubulweni wase-Middle East. Ugatsha olubona ngezokuthwala kwabantu lempahla kwelemelika lubika ukubana lukhangelele izihambi ezingaba yizigidi ezingama-20 million ezizasebenzisa indizamtshina ngekhefu le-Thanksgiving elifona kuyona le iviki lize liye phela ngesonto. Abe-TSA babika kubana inani lezihambileli lizafanana xhathu nalelo elaliba khona kungakaqhamuki ubhubhane olwe-coronavirus. Amapolisa asesigabeni se-Pennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulo mama obezithwele odutshulwe wafa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yesigodlo salelo lesigabelo iPhiladelphia ephumisa izipho akade izinikwe emcimbini wokwamukela ingane owe-baby shower le ngane yakhe akade izithwele yona layo ihle yabhubha. Uhulumende wakwele Ethiopia ukhuthaza abesifazana balelo lizwe ukubana bancedise ngokupha uncedo lwemali, ukudla, igazi kanye lokunye abakwenelisayo ukuphathisa intoni yokulwisana labahlamuki besitigrii eqhamuke yiminyakenye esigabeni esinenyakatho yalelo lizwe.
Ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuthiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo, abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa. Kwesinye isikhathi lokhu kugcina kudala ingxabano emulini. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-hemophilia yisifo esivangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest thing.
Batshwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo, kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelisa ukuncuma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona, ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza nabalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalemi esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8, then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa u-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abalehemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma-temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumile lokho umuntu oyabe uqhathile. So nxa kade kungaba khona umuntu athengaphathisa abantu abalehemophilia kube lama-project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane siziyenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi umuntu kawuzwa kuhle kube lomunye ozabe ukhangelele i-project yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia association bathamalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo uhamba kalula ngemichova amabhasi lezimota ezithwala uzulu abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane engqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo ukuhlola igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azi ukuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika okufana nalabo ngqamu amareza izigelo lokunye zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela iyo lamaphethi avikela amadolo lezandla ikakhulu labo abayabe sebegaxa ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Ibandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe lithi lifuna ukukhanga abatsha belivotele ukuze kuguqulwe inhlalakahle kaZulu lezenotho abantu baphile kuhle. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Zuke Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwenze baphuma lebizo leli ikuthi bathakazelela okwenziwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo yena owake wakhokhela ibandla leRhodesia African National Congress kusabusa abamhlophe.
Okusenze savula lenhlanganiso ingoba sesikhathele isimo sesisibi for iminyaka eminingi so siye sacabanga nozakwethu ukuthi asivule imithi inhlanganiso lathi sizame ukushintsha izinto eZimbabwe.
Wini obone ngazani lizakwenza njengebandla eliphikisayo njengoba siyabona ukuthi amabandla aphikisayo eZimbabwe kungani kawenzi kahle lina kwini lizakwenza kungani kwehlukene lamanye?
Thina sibhekele ukuthi sidevelope ilizwe lethu sifokuse kakhulu kwi-youth ngoba youth iyona iningi and ipolitiki it's a numbers game so i-youth isibhekane nayo kakhulu and yibona futhi i-youth esikhathele kakhulu ngoba impilo zabo zimile abanye bayafunda uma befunda umuntu akwazi ukuqhubela phambili athole umsebenzi abaningi sebefundele ukuthi bephumele izweni. Thina njengenhlanganiso entsha we want ukuthi sisebenzisane nomphakathi from the communities going up sidevelop ama communities la esihlala khona create amathuba omsebenzi khona lapha within our communities.
Nxa sisikhangela sijula sibili siyaphambili ubona ngazani ibandla leni liza kungena yini kukhetho lolubuyayo lwama by elections njalo lungene futhi lokhetho lwa 2023
kuma by elections iZNC angiboni ukuthi izowangenela kodwa 2023 definitely ngoba thina sisayinhlangano entsha sisazilungisa nathi sisaziqoqa so 2023 definitely sobe sikhona.
Akusitsheleki ukuthi lizimisele yini ukuthi lisebenze lamanye amabandla kumbe lifuna ukuzimela lodwa?
Thina njenge-ZANC into eqakathekileyo kithi impilo zabantu waseZimbabwe so if that means ukuthi sizosebenzisana namanye amaparty kuze impilo zabantu beZimbabwe ithuthuke yebo sizosebenzisana nawo sizimisele futhi.
Ye akutshela abantu ukuthi kuyini okungenza ukuthi balivotele lina lipheteni sibili esingathi nanku ongenza umuntu asume aye ku ballot box alivotele.
Thina si organization engabandlululiyo si invite wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi asebenzane nathi asivotele sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe kabusha sonke njalo sibhekele ukuthi sisebenzane ne youth kakhulu i youth kuyibona abantu abaningi kwi youth kuyibona abantu impilo zabo abanye ayazikaqali nokuqala umuntu uqedile esikoleni kodwa impilo yakhe ayaqali ngoba usahleli so sibhekele ukuthi sisebenzisane nabo kakhulu abantu abadala sisho ukuthi siyabalahla sisho ukuthi bengasivoteli cha kodwa ke I'm sure wonke umuntu omdala uyafuna ukuthi umntanakhe impilo yakhe ibengcono. We have a program here esibiza nge-Simple Smart Profitable Solutions where we'll be going ne-constituency kubheka ukuthi kuleyo constituency inkinga abantu ababhekane nazo yiziphi. Kulezo nkinga lezo will be having simple, smart, profitable solutions for them. Okunye njalo, we've realized ukuthi umhlaba uyashintsha, especially manje ngesikhathi se-COVID-19. A lot of things sezihamba sezisiba digital manje. So nathi we're embracing the digital era esingena kuyo. We're also going to be having a program sifundisa intsha kakhulu ngama-digital skills. Because umhlaba manje usushintshile, imisebenzi ayitholakali, but kule misebenzi esitholakala online. Abantwana abaningi manje bonke bahlala besemafonini, kodwa abaningi abazi ukuthi bengayenza njani imali emafonini wabo, besebenzisa i-internet. So zonke lezi zinto lezi sifuna ukuthi pass on that knowledge to our young people so that they also get into this digital era esesikuwe phakathi. Singahlalele emuva njengesizwe saseZimbabwe. Umhlaba mawushintsha nathi asishintsheni nawo.
Umnumzana Zuke Gumbo, ngunobhala jikelele webandla elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, amaqembu ezimbamgodi athi LFC Platinum kanye leLenkezi Platinum Stars yiwo azadibana kufayinali yenguqu yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kunemva kokunqoba kweqembu lakhe elitshayele Dynamos nge-1 kanyangesonto, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthe uqakathekile ukuba belungiselele ngemfanelo ukuze bephakamise inkezo yeChibuku.
Ngiyajabula ngendlela abafana abasebenze ngayo, umsebenzi onzima siwenzile, njalo sekusele ukuba sihambe siyedlala sikholise ukuba ku-final. Kumele silungiselele kuhle, njalo ngilethemba lokuba kusazoba mnandi.
Ngokwesithathu ukuba iqembu FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kufinal inkezo yeChibuku Super Cup njalo liyiphakamise ngomnyaka ka-2014 lapho linqobe khona eleHarare City nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Lifinyelele lakufinal ngangomnyaka ka-2016 lapho linqotshwe khona nge-3-1 liqembu lenkezo Platinum Stars, lona elinqobe le-Cranbourne Bullets nge-1 kanyangomgqibelo, okutsho ukuba lalo nyaka lawa maqembu azadibana njalo kufinal. Umdlali weqembu le-FC Platinum uRainsen Bavari uthi ngabatshaywa luvalo ngoba bezadibana neliqembu lake labanqoba kumncintiswano ofana nayo eminyakeni edluleyo.
Thabe kakhulu mina, very happy ngokuhlo final. Asisebenzi ukuthi hayi thina sizimisele lathi sizakwenza isenzanjalo.
Abaqoqi bomncintiswano weChibuku Super Cup khona beza kutsho ukuba ifinal yalonyaka izadlalwa ngaluphi usuku kanye lokuthi izadlalelwa kuyiphi inkundla. Imidlalo yesigaba se-quarter final idlalelwe enkundleni ye-Baobab, kuthi ye-semifinal yona idlalelwe enkundleni i-National Sport, yona ikhombise ukuba kayilungelanga ukudlalela nxa izulu lisina njengoba umdlalo wangomgqibelo ufike emaphethelweni abadlali sebebhukutsha emanzini. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liqale kubi umkhankaso walo ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba linqotshwe ngama-runs ayithuba 2 ngele-Thailand emdlalweni walo wakuqala kwisibaya sika-Group B ngesonto. Komunye umdlalo wesibaya sika-Group B, iqembu le-Bangladesh linqobele Pakistan ngama-wickets amathathu. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesibili njalo kwisibaya sika-Group B, iqembu le-Bangladesh lizadlala lele-United States of America, kuthi ele-Pakistan lizadibana lele-Thailand. Imidlalo yesibaya sika-Group A izadlalwa ngokulandelayo, iqembu le-Netherlands lizadlala lele Sri Lanka, kuthi ele West Indies lizanqikelana lele Ireland. Ele Zimbabwe lona lizabe liphumula ngolwesibili, ikanti iqembu lesihlanu kwisibaya sika-Group A bekumele kube liqembu elase-Papua New Guinea, lona elingasabuyanga ngoba abadlali balo abaningi betholakale belomkhuhlane we-COVID-19 lingakaphakami ukuza kwele Zimbabwe, okuyilapho kuqhutshelwa khona limidlalo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sikhangele ebezihamba phambili. Obe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe eNational Heroes Acre namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.